Lomkhankaso oqoqwe ngabenhlanganiso yabasakhulayo e-Community Youth Development Trust, CYDT, uguthwe phansi kwendikimba ethi Say No to Corruption, njengokujonga ukukhuthaza uzulu ukuthi athiyane lenkohlakalo ukuze kube lentuthuko elizweni. Iningi lezakhamizi likhale ngokuziphatha kwamapholisa kombuthano lo oguzelwe emavinkilini eJawunda. Omunye wabasakhulayo laba uPolitic Nuku uthi inkohlakalo ekhona elizweni sidala ukuthi abanye abafana laye abasuke ezimulini ezithwelayo beluleke ukungena emapolitini kumbe ukuthola umsebenzi.
Efemilini eyilo class right bese kuthiwa nalwana ungumntana MP kumbe oka yena kumntana yozele imali nasele uvele umama kuyenzela amatamati. Imali liyana ukuthi angene ekholeji kuye kuvele ungelayo ukuthi imali ubanyele ekholeji kumbe ungene emsebenzini. So uthole abantu akuyiwo imost abakhuwa besiba khuwa besiya phambili, imost abarich besiba rich besiya phambili.
Omunye njalo osakhulayo uStanley Gumbo uthi loba nje igwanda igcwele igolide labo abaphiwa indawo zokugebha ngabala zikhundla.
Uthola abanye abantu abayibo abalezikhundla esibathembileyo abaphezulu beyibo abaklema amasimu nalawa nje begcine bawathatha bewafake emabizweni abo kumbe ezizukulwaneni zabo. So kuyabe sokumele kusebenzise i-corruption but thina ezikulutsha eGwanda sithi no corruption. Kumele sifighte against i-corruption ukuze sikwazi ukulungiselela ikusasa.
Umsekeli womqondisi zenhlelo ze-CYDT umnumzana Nomeni Mtatisi ukhuthaza abatsha ukuthi bengaphatheki kulenkohlakalo.
Senanzelela kakhulu emgwaqweni ikhona i-corruption, onke ama-sectors ikhona i-corruption. Senjengabontanga asiyaleni ubugwelegwele singabupromothi, singaboni ungani kuthiwa yinto e-right ivele kuyinto enhle.
Okhulumeme lamapholisa uthi uzulu akumelanga esabe ukubika amacala aphathelane nobugwelegwele.
Izithemu ngokune corruption feel free to report. Ningayesabi ukuthi bangaka bekhuluma isikhiwa siyalikhuthaza ukuthi sibe in this fight against corruption.
Lobanzi umongameli Emmerson Mnangagwa sithi uzalisana lenkohlakalo njalo kuzabotshwa iloba ngubani lecala. Umnumzana Wellington Ari uthi kakhona ukuthi uzimisele kulokhu. Ele-Zimbabwe ngelinye lamazwe asezwekazi le-Afrika akuhamba phambili kudubo lwenkohlakalo osakudala ukuthi lisalele emuva kakhulu kwezentuthuko. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Nube.